ngasuthi ngesonto ngesikhathi zantambama kube lamadoda azama ukuthi athumbe u-councillor ka-ward 24 u-Arnold Batraidulu egedini endlini yakhe. Usile ngokuhlaba umkhosi kwayokuphuma omakhelwane unkosikazi wakhe labantwa bakhe lakwabantu basebebalela. Ngathi ukuthi lokhu yinto esingayikhangeleliyo ukuthi ingabe isenzakala elizweni elizibiza ukuthi likhululekile.
Wona amalunga ebandla athini ngodaba lokutshengisela? Babe bezahamba labo yini kumbe njengebandla kukhona eliyobakhuthaza khona?
Engikwaziyo njalo angithanda kuzo yikuthi ontanga be-MTC nabantu abangasomagwara nabantu ababengasebenza sibili nenkosi uChaka ngoba abantu abazimiseleyo, amadoda aqinileyo nabomama abaqinileyo. Kodwa into esulihluphe yikuthi lokho okusokwenzakale kubatrayiduwe akusiko kuqala, khanyani sunomkhuba kahulumende okhokhelwa ngubabumnangagwa.